Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena engufelistas Murata uyamiswa imthethwandaba esetheswa icala lenkohlakalo. Inhlanganiso yekhomalisa ihambisa isicelo kuhulumende sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni.
Isisekelo sokuthi singakhuluma into kufanele kube lomthetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi sisakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elijoyo eminenginengi ephazamisa ukuthi abantu bazizwe ama-statistics yiphi.
Nesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa okubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile.
Ethi campaign sihamba esingathi door to door campaign ngoba asikenzi ama rally njalo sibone ukuthi siza kwenza ama rally. Sibalekela ukuthi kwakubenzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvume yemhlangano.
Inhlanganiso yamatitshala ithi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi besalinde ukuthi uhulumende avumelane labameli babo ngeviki ezayo.
Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kule khala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena elesithupha lakhe lingufelistas Murata umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lenkohlakalo. UMaititi wetheswa icala lokuqamba amanga ngokubambisa imota ayibolekile ukuthi aphiwe isikwelede se-$10,000 ngomunye umuntu obolekisa imali ngokusemthethweni eHarare. Kazange avalelwe kumbe ukuhlawuliswa imali yesibambiso i-bail kodwa uzathoniswa evela ngekhaya. Inhlanganiso ezimeleyo e-Coalition for Market and Liberal Solutions kumbe ikhomalisa ihambise isicelo sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni. Kukomiti yedalela ePhalamende ebona ngokubuswa kwezabelo ngolwesibili. Ilinhlanganiso ithi ngoba lokhu kulilungelo labo lokuba lendawo zokuhlala ezisemthethweni ezisemabizweni abo. Ithi njalo leli lilungelo lisesisekelweni sombuso wesizwe. Ukuzwa okuningi ngalolu daba uGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi weKhomalisa umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sasenza umhloliso ngathi i-research okweminyaka ethize. Sasiqondane lokukhangelisa lokucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abale izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona aso ndawo abafanele bahlale kizo imikhukhu, abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo elolungelo lempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu kanti vele bavele bahlala besethukile basekwethukeni okuthize ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-country lohulumente ngoba indawo zakhona azilungisanga kuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasoze basabazisa uphawu kumbe singathi ngama-title deed. Bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga isikweletu.
Kuvele konakala ngaphi? Kwavela kwaba kusimo lesi njani?
No, mbuzo kule zigaba ezithize ezimpala ezishiyenayo. Kulalaba abanjengabe ePrince abangena kudala abazali babo bebalekela impi, impi satshisa emakhaya. Labo nje bafika bafakwa nje kungazanga kulungiswe kodwa sokungcunywana. Kodwa kwabala ma-certificate. Sokubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative. Kuhulumende lakwezana ukufika kuphela la nje bezama ukudinga. Isekele lokhethi so abathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona labo phela hantshi la babebesakha izindlu ukhansil ekhangele esesaba ukuthi abaxothe sokusiza laba abaningi abahlala emalokishini abagcina kudala kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title sabona izigaba zakunazintathu kodwa ngiyazi ukuthi ma abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu sikhuluma ngendawo enjengosolomias lapha akwaphinjwa khona ngama-housing cooperative esesithi khona ye wephula umthetho kanti kungani ukungalungisiswa kwenzela ukuthi bengabe lokhu bengena abantu lalaba abakhona akusakwanisela ukuthi baxotshwe ngoba umsekelo sombuso ufile right to shelter kakulungisiswe imithetho yakhona kayilungisiswe ukuthi ubugebengu bakhona kungabulokhu besenzakala.
Uhulumende wakumukele njani isicelo senu le committee eliyinike ugwalo lwenu?
Ye, iqiniso ukuthi njengoba ngithe khona saqala ukudingadinga ukhulukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangazwa labanye be-TCC bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona enikhukhwini indaba yakhona vele yasisike kithi njengoba sithe khona ku-parliament sicela likhangelisa igwalo lethu le-right shelter wayemukele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele siqondane nelungelo elomthunzi i-right shelter kanti nisafunani manje kungasithi hhayi isisekelo somuthi singakhuluma into kufanele kube lo mithetho osekela into yakhona so lethi bona hathi-ke sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo eminenginengi ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-36 yiphi nxa kusobala ukuthi sithi umthetho singakhuluma ngakho kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungisise ipolicy sigalungisisa ngakho bamukele kuhle nje igwalo lethu sesimelele ukuze ukuthi baqondane lokwenzana okwakhathesi.
Hello ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions ikomalisa ube kuxoxa ecingweni lo gainer ku site o studio 7 eseHarare.
Asambel matuta siyo vota.
Asambel matuta siyo vota. Sivote lenkomo.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende lamakhansila, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa ukubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile. Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano we-Pollard uchasisa ukunengi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, thina njengebandla lezepolitics esiqalisile ukukhankasa sikhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 lapho esize sizangena khona kuzo zonke inhlangothi kusukela ku-presidential candidates la ku-parliament lama-local authorities. Ethi i-campaign sihamba esingathi yi-door-to-door campaign ngoba asikenzi ama-rally njalo asibone ukuthi siza kwenza ama-rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvume yemihlangano selesikhathi ngoba imihlangano iyacelwa kulandela umthetho okuthiwa yi-MOPA. Kodwa yebo kambe akusimisi lokho ukuthi sisebenze thina njengebandla lezepolitiki. Nxa sikhangela indlela esaphumelela ngayo ngokhetho luka-2018 sibona ngathi lo nyaka sizaphumelela sibe lamanani angcono ngoba siqale umsebenzi wethu wokukhankasa kuseselesikhathi njalo abantu sebesazi njengoba siyiphathi entsha ibandla elitsha sebesazi ukuthi kule-Republican Party of Zimbabwe RPZ. Ekunye sokukhangeleleyo ibudlawundlwango obuba khona kwezinye indawo hatshi kuzo zonke indawo okwenza kungabe lula kwesinye isikhathi kuyafinyelela ikakhulu emakhaya singakhangela kulezi ndawo zabo Marshall and Central, Marsh West zikhona kulezi ndawo okuba nzima kuyafika khona ngoba abantu bakhona bathi bona bavumela kuphela ibandla elibusayo kodwa akukho emthethweni kuvalela amanye amabandla. Siyaqhubeka sikugxeka sikusola njengebandla ukuthi kungabi khona indawo okuthiwa azifinyelelwa kumbe ibandla elivalelwa ukuthi lenze imikhankaso kumele wonke amabandla alithole ithuba kanye lokuthola ithuba kwezomsakazo kuZBC kungaba yiTV kumbe iRadio kuthi lanxa sokuphela ukhetho kungabi khona ukukhonona ukuthi hayi mina ngisuke ngavalela ziningi inhlupho ezikhona elizweni ezinjengobugwelegwele engathi busela i-corruption ngenye yezinto esizakhankasa ngayo kakhulu njengebandla ukuthi ilizwe leli kumele lilandele umthetho i-constitutionalism ukuze liphumelele.
Liyasuthiseka yini njengebandla sesikhangela ugwalo lwe-delimitation lolwe-voters roll?
Asisuthiseki thina njengebandla ukuthi lwabanjwa kuhle nxa sikhangela ukungezwani kwama-commissioners ezvek agcina sokusayina kuphela ababili abayisikhombisa besale ukusayina leyo report yakuqala i-preliminary report kwasitshengisa ukuthi kukhona kumbe ngathi isandla semfeni esikhona okwenza ukuthi lanxa i-report siphumile kodwa singasuthiseki ukuthi kubanjwe kuhle. Sikhangele njalo i-voters roll, siyacela kakhulu kakhulu abezek sibakhuthaza ukuthi bakwenze kube lula ukuthi ibandla ngebandla lenelise ukuthola leyo report kumbe i-voters roll kusese lesikhathi kwenzela ukuthi kukhangele ukuthi bonke laba ababhaliweyo kuhamba kuhle yini, kukhona yini ababhaliweyo kumele bakhitshwe ngoba kwesinye isikhathi omunye uyamthola ebhalwe lapha kuthiwe wangeniswa kwenye indawo ngo-2018 sagcina sesihamba ema-court sokuthiwa ubani uthathelwe amavoti akhe. Asifuni kube njalo, thina sifuna ukuthi ilizwe lethu lenze ukhetho oluhloniphekayo oluzakwenza ukuthi sithuthuke njengelizwe sisiya phambili.
Lo ke ngumnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatwa Mugwadi usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alingeneli emsebenzini wamapholisa. I-ZEC yona ithi yalandela umthetho ekuqoqeni ugwalo lwabavoti olwe-delimitation report.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkundla,
asambeni madoda siyovota.
Ukutshengisela kwababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kungene kulanga lesibili izolo besithi bazaqhubeka ngenyathelo labo lokungayi emsebenzini belinde impumela yomhlangano kamqatshi labameli babo ezaqhubeka ngeviki ezayo. Lenhlanganiso ithi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% emaphandleni lasemadolobheni benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini izolo befuna ukuthi iholo labo lengezelelwe liye ku-US$1,260 ngenyanga. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Namhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi bebelinde ukuza impumela ye-NJNC eyathi zabanikeza isinqumo esihle ukuthi benze pho lamhla. Lokhu esisilindile isinqumo lesiyana kungena, kodwa namhla sisilinde sibaningi.
Unkosikazi noMathemba Baloyi, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kubangwa imali. Ngaleso sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi, kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane omunye wababalisi uthi kunenge okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayineli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena, ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho, bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana, kunzima kakhulu.
Umphathi Ntambo wendaba zezisebenzi uMnumzana Pho Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni weNational Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi hashtag Teachers for USD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayonale inyanga kaMbimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende eNational Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uMnumzana Gibson Mushangu ongenela umhlangano emele izisebenzi zikahulumende uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni, bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umsakazo weAl Jazeera usudlulisele phambili uhlelo lwayo lukamabonakude olodocumentary etshengisela inkohlakalo eZimbabwe. Kayiyazisanga linhlanganiso isizathu sokwenza lokhu. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wakobulawayo uthi kasafuni ncedo lukahulumende ekwakheni indawo zokuthengisela ezatsha empophoma nyakenye. Uhulumende wayethe uzaphathisana lomanisipala. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingele emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona. Namhlanje i-advice engilayo ngingathi ngiyibhekise kakhulu kuma-leaders e-opposition, ikakhulu e-CCC ngoba siyawukela election njengamanje. AmaZimbabwe wonke akhanya arejista ngobuningi bawo ukuthi babone usizo olukhona ekhaya ukuthi bazimisele labo befake isandla esivevaneni. So cethi ikakhulu i-CCC bezame ukubheka kakhulu ama-reforms azabe ekhona kuyiwa kukhethwa, ngoba ukuthi bekuye election bengavabalanga imbobo eziyafana nalezo esadlula lakuzo izani barige nje kube lula ukuthi benze rigging. Ngeke kusebenzele ngoba babona lase Nigeria manje rigging yenzakeleyo manje la khona lapho ngeke iyenze ngoba izani ijwayele indaba yokwenza rigging. So sicela ukuthi bona ke bezame ukubona ukuthi ukhetho lube fair. Hayingcono ukuthiwe izani iyenze i-election labangani bayo labo omonzora labo kungcono kulothiwe izani PF idle i-CCC. No, hayingcono kwaziwe lokho mabe siyaku election beze show ukuthi bayenza i-friend fair election ngoba vele nge free and fair election izanu PF angeke idle i-CCC ngoba abantu beZimbabwe kade behlupheka izanu bathembisa obala. Kunini besithi baza benzela lokhu lalokhu la kuzobe yimanje. Akula manzi, akula gesi, akula migwaqo, akula zikolo, ezemfundo azisekho ngendlela ezazikho. Bazibe abana mahlonjani abantu bezanu bezwe dlula ngesikhathi sikaMgaba. Umgaba uyenzile education kodwa bona sebeyibulele yona leyo education ayikhona. So i-crime umgaba wayeyivalile. Akula muntu eZimbabwe eqhangqasha ngqasha nesibhamu esitradeni wabamba inkunzi. Kodwa kodwa njengamanje abantu babanje inkunzi emini ngezibhamu ingane zethu zazingakwazi ukubhema ngisholoni igwayi manje amanje ingane zethu zibhema ama-drugs yabona ukuthi izwela kulakuphi so uma ukuthi iZANU PF iyaqhubeka ithi yariga alikho lilo lizwe akubanjiswaneni kukulungisweni ama-reforms kubonakale ukuthi iZANU PF ayinalo ichance yokubana i-rig yabona
libonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela hayi siyazizwa indaba siyabezwa abantu abanye ama-opposition kuyasimangalisa nxa ibhizi gxekana leni i-opposition hayi thina manje nxa sisizwa amanye ama-opposition egxeka i-opposition yethu ye-3CC siyabe sithokoza sithi ya vele ungabona ukuthi abantu bekhuluma ngawe kutsho ukuthi uloncedo ungabona abantu bengakhulumi ngawe uyirabish awulancedo emhlabeni so thina nje ebandla le-3CC nxa sisizwa bekhuluma so kuyasithokozisa kutshengisa ukuthi siyakhula so ngoba i-3CC ayikazibusi elizweni i-2-part ebusa yiZANU thola abantu sebethile ukugxeka iZANU sebebhizi nge-3CC behlupheka ngezinto ezingaqondananga labo so kanti lathi singenye i-opposition efana labo ukwandelwa ngabantu yikuthandwa ngabantu yindlela esiyabe sikhuluma ngayo ebantwini kha abantu begcwala ku-3CC so laba abantu kufuze befunde ukukhuluma kuhle nabantu lokwenza ukuze abantu bebathande ngoba ukutshona ukukhuluma nge-3CC ikudlala ngesikhathi abantu bathwele nzima abantu bayabona ukuthi iZANU PF ingaqhubeka ibusa i-5 years le ebuyayo abale moto abazapaka abagulayo nxa besesibhedlela uyagcina uhlala phansi uma ungenamali ngoba nama doctors azagcinekela ngoba engaholiswa khathesi ama-teacher asekela sibhadala i-school fees nxa sesibhadele sebekhuluma nge-strike nxa bekhuluma nge-strike uze ubone lama-teacher abedlala ngabantu uyathi uhola 40 use ukuze usithi uyastrike ufuna i-1000 shuashuwa kulo muntu ongasuka ku-40 use ayekuholisa 1000 bakubonanga ongangokuthi babevele bengafuni ufundisa abantu abethu phezu kokuthi vele ziyathi zivuliwe bona bethatha abantu abethu besiyatshona behlezi ungabuza umntanakho ukuthi ngo-January ufunda ama-subject amangabi uthatha amabhuku omntanakho ubona uzobona ukuthi imfunda yisekho i-stress esisematitsheni so konke khona ukuze sikuqedeke ukuthi sivotele iZANU PF out yebo
salibonani salibonani studio 7 livuka njani siyabonga kakhulu ihlelo zenu nako konke elisezela khona sasingaba yini ngaphandle kwenu mina lami igama ngu-Adolf Shaba ngiyathanda ukubonga kakhulu abantu ya uma kukhulunywa ngendaba yokuthi hayi inamba iyakhuphuka amanani abantu ababa-registered kuhle kakhulu ma ngikhangela inamba yakhona ngani silanda imiliyoni isidlula imiliyoni yabantu abatsha abarejistile ungathi abanye bantu bengasukuma atleast kube leyinye imiliyoni before kuvalwa manje abantu abaphakama asizameni asiphusheni bantu sizame usitsha lesi simo kusezandleni zethu ukubana singavota ngobuningi bethu awukho luthi iZANU zaleso bayaphuma nje
bonani salibonani kustudio 7 siyamuzwa umnangagwa uyakhuluma ugijime siya elupane siya address ilokuzeni birthday kamgabi uzokhuluma athi ye abantu abase-South Africa babuye ekhaya imisebenzi sikhona angazosihlolela thi yiphi le misebenzi ekhona ekhaya kunjani ekhaya kunjeya akulamgwaqo ma efuna abantu babuye akaqale afake imigwaqo afake imithi ezibhedlela aholisa amanesi aholisa ama-teacher aholisa amapolisa yonke into employee rate ngathi 90% esitshela ukuthi sibuye emakhaya uyizimbabwe silunga yini elunga loba abangazasidakwela thina inhliziyo yakhe lembi yakhula sibi hey labantu bagijimela upane bathi ye nanga umnakakho nanga umnakakho intsha igcwele khona le yaphakamisa izandla itshaya ukwelu tshayela umnakakho bazafa bengabayanga abantu bakithi shu yini into kunomnakakho ezwakala hayi that is the worst president all over the world akula president ehluleka njengomnakakho akaphuma ahlale phansi uhlulekile e kwini okwenze iZANU PF babhizi badla izimali amapolisa abhizi atontshela abantu emgwaqweni instead of ukuthi imali le ihambe iye kugovernment balungise ilokuzenilizwe ntshela abantu ngoba kabaholi but kuthi ilizwe liyalunga liyalunga iliphi ilizwe elilunga angabo sihlolela thi mnakakho ubhizi utshela abantu be-South Africa ukuthi ulindele ukusamukela esamukela ukuthini sabizwa nguye la angabo sihlolela thi
Studio 7 linjani basakazi abahle nabalaleli abahle siyabonga kakhulu iindaba ezimnandi ziphuma zishisa kanti okhulumayo ngitshova ingolovane phansi konaleli upane lapho engiphuma khona esigodini sami kanti ke bengithi mina sonke asibambaneni njengoba isimo sinje lezikolo liyabona abantwana bayaxotshwa kuyamoshakala amatisha kaholi kanye lathi sayempini kaseholi asibambaneni nalaba bathi bona bavikele ilizwe kodwa ke baboshiwe akula mali etholakala la so asivoteni ngokuningi bethu sivoteni sizama ukuthi sikhiphe izandla ukuze sihlale kahle sonke nabantu bethu ngoba abafundanga basoze befunde kuzafunda abantu babo imali bayaphana le abantu babo befunde behlale besibuse njalo uma singahlakaniphanga yinto nje ngiqonqosela kakhulu kibo bonke abantu abantu bakithi ake sizameni siyekele njalo ukubandlulana siyekele njalo ukuqembulana kakhulu yinto ezasiyehlula sivele sihlale sibuswe waya waya ngiyalibonga kakhulu imali ngayizinto ezivukayo
laseMelika liyasisola isinqumo sikahulumende wakweleNicaragua esokuphuca ubuzwe abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye lane 94 kanye lokuthathela lobu buzwe izibotshwa zezepolitiki ezingamakhulu edlula amabili 222 ezakhululwa esitokisini ekuqaleni kukaNhlolanja. Izenzo lezi azihambelani le Universal Declaration of Human Rights, yona ethi wonke umuntu ulelungelo lokuba lobuzwe. Kuje unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko awethulileyo. Lokhu kubuyisela abantu baseNicaragua emuva kanti njalo linyathelo eliqinisa umbuso oncindezelo. Mhlaka-9 ngoNhlolanja, izibotshwa ezingu-222 ezigoqela abaholi bezombangazwe labamabhizimusi, abezenkolo, abalwela amalungelo omphakathi, intathelezindaba kanye labafundi bakhululwa ejele bahanjiswa eMelika ngendizamtshina. Ekufikeni kwabo, bamukelwe ngosizo lwezempilakahle lesimo sengqondo kanye losizo lwezomthetho. ENicaragua, umongameli Ortega wabiza izibotshwa zezombangazwe ezazikhululiwe ngokuthi ngamaphekula kumbe ama-terrorists. Umahluli wenkantolo ubale umbiko obusithi abantu laba balecala lezenzo ezeyisa ukuzimela kweleNicaragua lokuthi kumele baxotshwe kulelo lizwe. Ngokusho kuka Vilma Nunes, umkhokheli weNicaragua Center for Human Rights, bafuna ukubiza ubuphepheli njengokududulwa okuyinto engekho emthethweni futhi enqatshelwe izimiso zamalungelo abantu emhlabeni jikelele. Ngokutshetsha ngemva kwalokho, idale leCongress laseNicaragua livote ngazwi linye laphuca abantu abangu-222 ubuzwe babo. Ezinsukwini ezimbalwa ezalandelayo, umahluleli wenkantolo yamacala aphikiswayo, i-Appeals Court, wamemezela ukuthi ezinye izizalwane zaseNicaragua phose ezilikhulu 94 eziphikisa uhulumende zazingabathengisi futhi zaphucwa impahla zazo lobuzwe bazo. Phakathi kwabantu laba kukhona umlobi odumileyo uSergio Ramirez olwela amalungelo oluntu uVilma Nunes kanye lombishopu wamakatolika uSilvio Beas. Selokhu kwaqubuka ukutshengisela emigwaqweni yaseNicaragua ngomnyaka ka-2018, abantu besola umbuso oncindezelo kaDaniel Ortega, uhulumende wakhe uzamile ukuthulisa wonke amazwi amsolayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Isinqumo sokuphuca ubuzwe babantu baseNicaragua abafuna ukusebenzisa amalungelo abo ngendlela yokubathulisa kuyisenzo esidabukisayo. Ngokutsho kukaBlinken, labo abavikela intando yeningi ngesibindi eNicaragua bazoba izakhamizi ezitshiseka ngelizwe lazo. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uVedant Patel, utshele intathelizindaba ukuthi siqina ngokukhuthaza uhulumende waseNicaragua ukuthi athathe amanyathelo okubuyisela inkululeko yomphakathi, ikakhulukazi ngenxa yesinqumo sakhe sokukhulula izibotshwa zezombusazwe ezingu-222. Ukubaphuca ubuzwe babo, uqhubeke esitsho uPatel, kulinyathelo elibuyela emuva.
Lawo ke bekungamazwi aveza umbono kahulumende welemelika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi libe lempela sonto elijukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe malanga wonke ngo 7:30 ntambama.